Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 27 kuNcwabakazi 2019 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni namuhla
imthetho ndaba nxa singena siyabe sicela ukubana sisamelele ukubana kungene yaphili yeyodaba lukachief Khayisa Ndiweni labanye bakhe ebesuka phandle bebephandle kwentilo.
I-High Court namuhla izahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe esokupika okomnyaka olengxenye.
Singunumber 5 ku-continent ye-corruption. Nxa singunumber 5 lizananzelela ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi unumber 1 singambamba.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulu olobufakazi bamacala enkohlakalo kumele aze phambili ayibikele ngoba kungumlandu womuntu wonke ukulwisana lokungethembeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court wobulawayo namuhla uzahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso i-bail esaphikisa isigwebo sakhe. UNdiweni oyinduna yentabazinduna ufunyanwe yinkantolo kamantshi kumaviki amabili edluleyo elecala lokubhidliza impahla yesinye isakhamuzi esasisala ukulandela isinqumo sedale lakhe wasegwetshelwa ukupika okomnyaka owodwa olengxenye. Usejele lekhamisi khuluma nje kodwa uza kuba se-High Court ngehola lechumi ekuseni namuhla lapho umahluli azahlaziya khona isicelo sakhe habe sesitsho ukuthi uyakhululwa yini kumbe hatshi. Igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uchasiseleyo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunengi ngalolu daba.
I-bail application sasicelile ukuthi sisamelele appeals ebesuka endlini engabevalela ngoba kulama-chances amakhulu kakhulu ukuthi isigwebo asitholileyo emergency court izawubathela. Apho ngisile kakhulu ukuthi omanje abe magistrate bali ukwenza udaba lolo. Kwase kusenzela ukuthi i-record thathi liyenze othwe i-transcription ngoba inkantolo enkulu yayikhothi abathathi i-record linko transcribed. So yikho wenze ngani suppose ukuthi siye court.
Manje silungile kathe silungiswe nini ngoba?
Hayi ngithule ntambama vele ngabo half six. Then ngase ngisaziswa ngama-7 ujaji ukuthi ngifuna kusasa e-court.
Lona udaba lokuthi aphikise isigwebo sakhe ngokwalo olwe appeal luqalisa nini?
Ah, lethatha isikhathi eside ngoba gradesi ama court avalile. I'm sure ngokomnyaka ozayo yiko singangena khona e-court. Yes, ngabe uyahlala phansi isikhathi eside sibe.
Uthe kulamathuba amanengi ukuthi icala lakhe lingesulwa. Ukutsho ngani lokho?
Okwenzakalayo e-Magistrate Court kwaphambanise kakhulu. Induna wavalanye ithonisise icala lokwenza umsebenzi wayo njengomtshutshisi or njengomantshi ngoba kunamahluko phakathi kwezinduna labahluli nxa bethetha amacala. Kukaningi kakhulu intethwandaba ephezulu ingavumeli ukuthi abantu abethesa icala lokudiliza impahla bagwetshwe. Ezikhathini eziningi batshela ukuthi into abayenzile baphambanisile bese ukuthi liwafananga ngokutholakala bekwenzile mebe eminyakeni ethize or kumbe ukuthi bebhadale inhlawulo yemali. Akwandanga ukuthi umuntu evalelwe kwesikhathi eside kangaka yena besenza umsebenzi wakhe njengelunga lenkundla.
Kungehlula-ke okwemthethwandaba?
Akusoze kwehlule njengoba nje lithi umthetho usobala kula macala amaningi ayedresayo amacala afana nalawa abe nempumelo ehlukeniwe. So amthetho obala ambondi kungehlula kodwa kwenza ukuthi kehlule kule nkundla enye phezulu bengalani othiwa i-Supreme Court but hayi
akula ndlela engihlula khona.
Ungomunye waba behambe ukuyambona ngempela viki ephelileyo.
Ngobavumile ukuthi simbone and umuntu ojabulileyo kakhulu, uyazwisisa ukuthi kwenzakalani and besekwamukile but hhayi umuntu ojabulileyo kakhulu. Anje vele uyinduna, so abantu okugotshile abo ezinye izibotsho khonaphana zimphethe kahle.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha elimela induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uZulu kumele amangale kuyo lasemapholiseni amacala enkohlakalo ngoba kungumlando womuntu wonke ukulisana lokungethembeki elizweni. Ikhomishini le ithi njalo kulomthetho obunjwayo ozavikela abazaphambili lobufakazi. Kubika intathelizindaba eStudio 7 u-Albert Ncube.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe kwana ngolwesihlanu okuphuma la maqhinga okulwisana lenkohlakalo emsebenzini wezokwenjwa kwegolide kulesisabelo, umnumzana Onesimus Naude okugatsha lwezemfundo Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi uZulu kumele asukumele phezulu abize amacala aphathelane lobugwelegwele engelakwesaba ukuze kube le ntuthuko elizweni. Onyawuthi uthi sekuzakuba lo mthetho ozavikela labo ababeka amacala aphathelane lenkohlakalo kanye nabo zafakazi omthethwandaba ukuze bengahlaselwa izitha.
Any sector is one sector where
kulokungahambi kuhle kwezimali kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lenkohlakalo ephindwe kabili okubisela emuva intuthuko elizweni. NjengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sikhuthaza uZulu ukuthi angavumi njalo angalingwa yinkohlakalo kodwa abike lapho isenzakala.
Isikhulumeli samapholisi ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele uthi iningi labantu kalibika amacala aphathelane lenkohlakalo ngoba kukhona labo abakuzuzayo.
Silama neighborhood watch, silama suggesting box ukuthi nxa ungafuna ukwaziwa ukuthi khona ngubani ofaka information yokuthi kulama corrupt practices ayenzakala endaweni ezingaka, hamba ebhostela but kule information egcweleyo ukuthi kule nto engabambeka. So mina ngithi umlando kuyimi lawe to say no to corruption.
Ukansila kaWard 5 eGwanda umnumzana Gilbert Dube ukhuthaze abezakhe ukuthi kumele basebenze gadalala ukulisana lenkohlakalo.
Masingena ku-internet sitheka thina ilokuzwela ukuthi iZimbabwe ingaphi ku-corruption. Singunumber 5 ku-continent nge-corruption. Masingunumber 5 lizananzela ukuthi ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi unumber 1 singambamba.
Unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kulobandlululo ngezombusazwe ekwabeleni umhlabatho kwemba igolide kulesi sabelo.
Ungayiphiwa imali yakhona, automatically you must belong to a certain political party. Lanxa uyayithanda kumbe kayayithandi, where do you put that? Is that not corruption? To me, it's corruption.
Unkosazana Sakhile Moyo uthi akulula kubomama emgodini egolide ngoba bethwaliswa amagabha avuzayo ngabesilisa.
Lo muntu wafika si-human in mining wathi sekuthengile lapha esasitribita khona. I-Ministry of Mines ihlala ifika kithi emaphisa sibabuza ukuthi njengoba umuntu lo esihlukumeza kangaka engabe leqiniso yini ukuthi wathenga. Behlala besithi ungabuya omunye uthi sisakhangela. Silindele i-date yokuthi bebuye bezositshela. Kuyaphenduka omunye la ethi sisakhangela. So kule 2 years lokhu bekhangela.
Lo mhlangano ubuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust ubujonge ukuphuma le ndlela zokulisana lenkohlakalo kwaze kwenjiwa kwegolide. Njalomqondisi walenhlanganiso unkosikazi Chasisile Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili njengabatsha belisa ukuthi kube le mthetho ezabavikela emgodini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ibika ukuthi odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende bathi bazakhalala umsebenzi kuqala mhla ka 3 kumpandula nxa uhulumende engehluleka ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso abasifunayo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ugatsha lwezemali lwaboleka inkampani ebona ngokuqoqa izidumbu lokulungiselela izimfa imali engena ku 400 million US dollars, lanxa nje imali le yayiqondane lemsebenzi yokulima phansi kohlelo lweCommand Agriculture. Uhulumende kasayitholanga limali ngoba kwaziwa ukuthi linkampani yatshonaphi lokuthi iziphathamandla zayo ngobani. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani khona ngapha ehlelweni lami, ngithe ukukhuluma lala namhlanje. Igama lami ngusimiyoni Ncube, ekhaya ngisuka elupani ejojholo engombani koNcube komguza. Kulo mdala omunye ohlala ekhuluma lapha ethi laba abantu abacatshayo laba yena uzwa kunjengenganekane kibo. Hayi, lo mdala lo othi kufana lenganekane lo alike limbuzisise kahle umuntu onguye okwazi ukuthi abantu abacatshayo bayakuphi lapha. Maye ngakwazi ulesazela phakathi kwakho lokhu ukuthi abantu abacatshayo bayanga. Yikho engikubonayo kuphela. Angeke zathi sizwe sikamthokazi sikhala kangaka gcine besesithi kufana lenganekane ukuthi lokhu kuyacatshwa wena ukhuluma ngokuthi usemazweni kufuna useduze lapho. Lo muntu thina sihlala khona lapha elizweni leli leZimbabwe, yena umuntu uyokhuluma njalo yena ngokulesazela alike libuzisise umuntu lokuthi kathi abantu abahlupheka kangaka bahlutshwa yini. Uyokwazi yena lowo muntu lo. Ngiyathanda ukuthi ngikhuthaze isihlobo sami ukuthi liyazi ukuthi umuntu yena lo uthi ufana lenganekane kuye nguye umuntu okwaziyo. Hayi, mina ngiphilile lapha engikhona, kodwa ngikho eZimbabwe ngiseBotswana. Hayi, isihlobo sami, vusani izwi ngendlela ofanele livuse ngakhona. Isini ukuthi libe selicatshisa abanye abantu selisithi lina zinganekane kini ukuthi abantu bayacatshe. Hayi, lokhu akukho kuhle. Kuze senza sigamulane ngamahloka kani? Hayi, thina singokomthwakazi vela siphuze ukugamulana ngamahloka. Abantu kabayekele ubandlululo lolo lokuthi mashona maNdebele, mashona maNdebele, lishona leli, iNdebele leli. Lizayenza umkhuhlane lo ukuthi abantu benyamalale umemetheke uye phambili, ngoba kuvele sebesilwa bebangalolo hlangu abavele lina likhuluma ngalo. Special abaphesheya kwamanye amazwe abangahlali eZimbabwe yibo abayenza ukuthi abantu laba abangapha eZimbabwe bengahlalisani kahle. So ngicelani ukuthi la mali ikhuluma alikhulumeni ukuthi lingakhuluma uhlanga lomuntu ukuthi wena Ndebele, wena Shona. No, ngiyalicela hlobo zami, zamani ukulungisa elizwe ngendlela okufanele lilulungise ngakho. Ngiyalibonga kakhulu balaleli elilalele ngalesi sikhathi ukuthi omunye lomunye kazinuki ikhwapha lapho khona ukuthi linukelela kanjani kumbe linuka kanjani. Igama lami lokugcina hlobo zami, mina ngithi hayi, nanti yana seliyoshona selimathunzi.
Awazi lokubuhlungu into ezikhunywa ngugawuli. Ngoba kwezinye isuku uyazi ukuthi kuzamehlela khonokho akuphikisayo, ngoba into ebuhlungu phakathi koluntu. Uzathi kuyeripota emapholiseni wabo, amapholisa wapunya abantu, uyathi usike usweli ukuthi uyaripota kubani, wenzeni, njani. Gawule, hlonipha abantu, siyakucela.
Igama lami nguBruce Moyo, ngikhuluma ngiseJoburg. Kubuhlungu bazali, silapha nje sibalekele imizi yethu kungenxa yezanga. Kwakungazathi thina esiphuma ngaphandle kwelizwe singabantu esingafundanga, njengokukhuluma kwakuthiwa ngumgayo. Sibalekele ukuthi asifundanga sizotshontsha egoli. Bona-ke abafundileyo esebehamba betshontsha abantu ezindlini, liyazi kuluhlazo. Mina into emangazayo lonke maZimbabwe ngikumbale kubonini uhulumende weZimbabwe ngokukhankasa kwakhe bopha abantu ngokuthi kulomthetho uhlulwa yini ukuthi bopha abantu bona abahamba betshontsha abantu? Yambo umuntu udlali umlabalaba ngabantu, ifedafeda ngabantu, enguye yena etshontsha abantu. Isigorila phela lesi abasenzayo lesi, isigorila. Why kudlala ngabantu kangaka? babehlala ngabantu ukuhulumeni wezimali bazali sakhamizi kubuhlungu sabulaweli ilungelo lethu bathi balwela impi yenkululeko bavalisa izikolo sabulawela headmaster phambi kwethu sikhangele kuthiwa bangabathengisi bazanana losmith lamabhuku namhlanje sebebulala abantwana bethu futhi bethi amatitha azwana ne-amerika bengabathengisi bafunelana imali bona begijima ngama-4x4 bechitha imali bethali ama-AK besethusela abantu abayibo ababaholisayo sifanjele itestu iteksi yokuthi bezosichathamela futhi ezindlini izizani igange liyinanzelele lani lina eliyibhidelayo linomonzora lina elilokhu likhonokha lakudlayo liza kuhlanza kumunya.
Lokho okukhulunywa ngabogawule nje liyawuzwisisa kuhle ukuthi into ezikhulunywa ngumuntu vele ungani ingqondo kazikwananga ngani ngumuntu onjani lokhu akuzwakali yasithanda ukuthi sizagcina usenza singalaleli la estudio sena khetha abanye abantu bezanup f abangakhuluma ngcono kulabogawule lo chumane.
Ngiyabingelela lonke balaleli ba Studio 7 linjani nani basakazi hayi mina la migama engeyiziqabe noma yeshilaba abantu bezano PF zabantu lapha vele ukuthi ngaziqabha mhlawumbe saba ngathi omunye umakhela nami sengathipha amasotra abe thina bezombamba cela likhuza ugawuli ugawula mbethwa ngogawula ukuthi yena kambe lokho okwenzakalayo kuleli lizwe kakuboni into ebona ngumntana omncane yena ethi kakuboni hayi gawula mawulalele ukunanzelele ukuthi into ezenzakalayo zikhangele hhayi ukulandula into esegcekeni.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 abantu abasakazela into leqiniso esizibona empilweni ugawule lokho eyaletha izinto kaziboni kutshithi le ndlala inje ukuthi abantu bahlupheka kula msebenzi ngayala gawula kathena wababhizi kungakha wenze njani ugawule bantu ugawule umuntu wecholotho engayalethi kule msebenzi so ithi msebenzi igcwele abantu abafike endlala sifa ngendlala angakho abantu abethu bahlupheka kathe sinako ukuthi abangenelwa khona lelizweni lapho abacatsha khona impilo bani nale anti bayenza ngabomo ngoba yazi akula lapho abazakho nangakunjengobabo othi ngayesitshelwa abantwana ukuthi hayi silambile itshaya ukuthi azame kuyacela emzini ethi ungaye emzini itshaya kukhona ku impilo nalesiphethe yadubeka bakhi siyalamba lamba la msebenzi ebantwaneni yalibonga kakhulu uxhaso lweni lisixhasa ngalo ngiyabonga kakhulu ngoba kanjeyo bizo yabulawana la yabulawana sibi.
Yena umnangagwa ubopha abanye ukuthi baphambanisa yena ungaphi njengoba sebophophelekezela mpoko yena hhayi ngithi wayekhona kuhulumende kamgabe ukuthi ukuthi yena nguye wayeqondile kuhulumende kamgabe hhayi laba abanye asebabopha laye uphakathi kwamacala wonke wona la awethisa abanye.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elamelika lithi lizabheka uhulumende weleSudan ngelihlo elibukhali phezu kokuzimisela kwakhe kundaba zokulondoloza amalungelo kaZulu andubana lithathe isinqumo ekuthini lisuse yini eleSudan kuluhlu lwezijeziso. Umongameli weleFrance umnumzana Emmanuel Macron izolo usayinelane isivumelwano le-African Development Bank esokusungula isikhwama semali engange-$300 million ezaphathisa osomabhizimusi besifazana ezwekazi le-Afrika. Sizigqibeke ezekuseni ngolunye lwendaba ezihamba phambili kwele Melika. Kulelunga lebandla elibusayo elama Republicans elithi lizancintisana lomongameli Donald Trump kuma primaries okudinga ozancintisa emelele libandla kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Joe Welsh uthi umnumzana Trump ungumbusi omubi omele asuswe embusweni. Kolunye uhlangothi abebandla eliphikisayo elama democracy labo bayachukana bedinga ozamela ibandla labo kukhetho lunye. Sechume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macapulana sambuza ukuthi ukhona yini ambona elakho ukunqoba uTrump.
Into eyimfihlo engasimfihlo baba yikuthi iAmerica uTrump nxa emilapha ngumumeli weAmerica ngesingayo ngoqotho lwayo ngoba lwana ubabakala mahloni okukhuluma okucatshangwa yiAmerica ngesingayo uphumele egcekeni iracism yakhe inzondo yakhe prejudice yakhe lakho konke akubeka egceleni endula amavoters akhe amsekelayo ulabantu bakhe abamlandelayo abakholwa akukhulumayo ungambona esenza into azenzayo azikhulumayo ethuka abamemazweni ethuka bokufika eveza inzondo lolaka ebantwini uyazi ukuthi ukhuluma leAmerica ngokwayo ngoqobo lwayo njalo yiyo emlandelayo ezamvotela ngemva kwaObama abamhlophe beAmerica bathi ngesingabo abamfuni umuntu omnyama abamfuni omunye umuntu ngaphandle kommeli weAmerica ngesingayo iAmerica emhlophe yikho ukuthembileyo babo Trump bangazama benzeni kodwa uTrump uyibambe ngesiduku iAmerica njalo uyazi ukuthi ngemva kwakhe lobe ingeke iphumele egcekeni bengathi emanye iziphepheni bayayenyanya into ayikhulumayo bethi bayaphikisa kwenzayo kodwa bangemva kwakhe ngesingabo.
Ngamafitshane nxa ungacaca uthi wena ibandla lamademokrathi kalilalo ithuba kulolu khetho umongameli Trump uzabuye awuphinde nje umphehla.
Uzabuye awuphinde baba bangemva kwakhe abakhulumi ababanga imsindo abaxokozeli bayakwazi abakwenzayo.
Ukhetho lokudinga osenetha la malunga edale lephalamende siyazi idale laphansi okwamanje lilawulwa ngama-Democrats eliphezulu lilawulwa ngama-Republicans kukhetho oluzayo ubona izala nkomona
vele ngathi nga ungabuyela esimangene saba khona ukuthi uTrump aqine thethe akula muntu emhlabeni owayekwazi ukuthi kuza kwenzakala lento yathutshe emnyameni yathi bhadla abantu baphelelwa ngamathe umthetha phansi wabo abantu bakaTrump abamlandelayo nalabo abamsponsayo abamthembileyo not America kuphela langaphandle kwayo ngoba ama-right wingers uyawabona nje hlokoma umhlaba wonke phakama abasebenzele ekukhanyeni kuphela abasebenzele emnyameni okwabo kunqoba ukuba nguvela thutshu ubabone sebezithethe intambo ngoba bachaya umthetha phansi njalo bayakwazi abakwenzayo baba yiwo amandla awathembileyo yikho akuthembileyo umbone senza kwenzayo ngakho ngibone ngani okwakathe sibasabambile uTrump labantu bakhe lalabo abamsekelayo sekhatshani ukuthi amademokrasi anqobe.
Umnumzana Dinizulu Macapulana ucubungula ezombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Bakhululeni akulanto emangalisayo lapha. It has always been like that. From Idi Amin Mobutu Sese Seko wa Zambanga, P.W. Botha's apartheid regime of Azania, the Hitlers and Osama Bin Ladens of those years, Ian Tucker Smith's UTI regime of Rhodesia, Robert Mugabe's years of Moment of Madness, ababusayo babe vele besitshaya Game Zero. It has always been like that. Mvuseni limbuzi Steve Bantu Biko, mvuseni limbuzi Oliver Reginald Tambo, mfutile bavusa basebhalarhwe, Madras Ntsholotsho, lobhari renyati waphelela ebholorhweni, umvuseni limbuzi uJoshua Mkabuko Nyongolonkomo, ngingamvusa lamangifakazela uJohnson Solomoyo, akulanto entsha lapha, ababusayo, babevele besitshaya Game Zero. It has always been like that. Ngubani kibo oyemthandu uSidini Malunga? Ngubani kibo oyemthandu uLukout Masuku? Ngubani kibo oyemthandu uAlfred Nikita Mangena? Bakithi lingaye ngwayithombe sikaMdala esidalela kiso. Akula owayewathanda amazwa ngendaba. Ababusayo babevele besitshaya Game Zero. It has always been like that. Utonga kara wangena na Zimbabwe ayifelayo yona yena umdala wafela ingene nayo iKenani ayilwelayo umogeni yena wayibona nayo iNew Zimbabwe esaphila inkosi entsha yesizwe samaNdebele siyahlala kwesobukhosi obusemthethweni na ngifuna ukubuza idivolution kumbe siyaqala kulelizwe kodwa ngiqinisile ngithi kini indwangu ayisiyeki isiphongo sayo bona babusayo babevele bethi cha game zero it has always been like that. I-Restore Legacy useke wayikholisa nalo wani wavalelisa kubutho abe open for business bona sebathola nama mega deals njalo ngawe malini i-15 billion okuthiwa yanyamalala sebayiveza yini pho i-3 billion esanda kunyamalala lonyaka kuzathiwani ngayo ezinkulu ze-corruption zizavezwa zifikele umgwazo na is the voice of God still as soft as wool? Whether it will work, will not work, or work simple, ababusayo, babe velebona, vesicha kems zero. It has always been like that. Alilithenganga yini lina isinkwa se 10 billion dina bantu. Umso balu katanga nange 25 trillion. Kona go paro sisibenda oliwa mumuzawa nga quadrillion na. Wona vele senza na matu tema chointini. Ama kwesara ama quintillion dama zillion zaliwa tinganga na go passcode. Alibabonanga nawo zwelo bekuntakunta ngugono umzulu kalokhuza sekubhedu umkhonomi pho lamuhle okusimangalisayo ngamachakasaka lawo kuyini ababusayo babevele bona besijakem zero. It has always been like that. U-Apple mzorowa kazanga fumbathe aziphathe intambo zombuso na kuzaphu abathengisananga na abanye bayidabula phakathi zaphu wona amasela sikawuzwa ingawani i-MTC abayidabulanga naso kuthengiswana yes. Ine ngabafile ezitokisini belwela amalungelo nenkululeko yabo abathengiswanga ngabanye babo na abathengisi mina duze lami vele abangimangalisi laye uJesu Kristu ngoJudas akazange athi amathe ababusayo through abathengisi ndini babevele besitshaya game zero. It has always been like that. UPatrick nabanyama katshontshwanga na usojajani uKhawuzane labo Bertha Chokururamba kwele Mashonaland kabatshontshwanga yini yena uDzamarangithi watshontshwa kuzani uJetsina Mkoko eyakhe indaba uyayisho ngomlomo mathupha. All the abducted political and activists of our time in the Second Republic vele kunjalo ababusayo babevele besitshaya i-game zero yikho ngithi it has always been like that. Awagitshelwanga amadibha ngabafana beganga abantu sebevuka ubhedu ukhulumende sebahudela na awabhalwanga na amabhasi emgwaqweni o-fighting road lemini ukhulumende setsheko lwe-MPC hei lina omaqupula abakwamlanga na iziporo umama umjuru yena ngithi bathi wayiwisa into ekukhulumente sekudela isizwe ayiqhamukanga nayo impo enkulu entumbane opasi sebesuzela abakanyongolo madoda isizwe siyaphakama sigadle nxa abakhokeli sebebhotshele egumeni ababusayo babevele besitshaya game zero vele it has always been like that. Dear Second Republic, nxa lifuna abantu bangalithathi ilizwe, nxa lifuna abantu bangakhululi abantu, nxa lifuna abantu behluleke, nxa lifuna abantu bangalithathela ukunandela kibo bakuqapula libusa mpakampaka, mina ngithi ababusayo babevele kwesitshaya game zero bakhululeni.
Bakhululeni. Olendlebe uzwile ingoma ke inkondlo ke emnandi lapho esiphiwa inkunzi yembongi uDesire Moyoxide. Uthi nxa ikhuluma uthi inkondlo yakhe yokugcina lonyaka abamlandelayo hayi ubebhizi impela ubephitshekile lonyaka ukhiphe ledlalade elile nkondlo ezinenge ezimnandi kabi. Siyalamukela bakithi isikhathi sesisalelwe ngumzuzu owodwa 1 minute before 7 o'clock khona ngapho eZimbabwe singathi GMT time ngapha eMelika ku-Eastern time is 1 minute before 1 o'clock. Sokuyisikhathi sokuyalala ziyathiyani izindawo bakithi lina liyavuka thina siyalala thina abanye sisebenza ebusuku. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoyi kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court namhla uzahluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla Mangwendweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe sokupika okomnyaka olengxenye. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulo lobufakazi bamacala enkohlakalo kumele amangale. Kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo. Asibeni kuhlelo lunye ekusasa ngasikhathi sinye ngowa-past 6. Kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngowa-past 7. Litshone kuhle.